Washington DC ndichiti murara zvakanaka.
Sokuisika tisenda baku VOA Ndebele.
Kudivana ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 30 kumfumfu 2021 igama ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, indodana kamnumzana Joshua Mqabuko Nkomo uSibangilizwe usekhethwe ukuba ngumkhokheli webandla lezaphu. Umongameli Mnangagwa ugqibe umhlangano weZanu PF conference namuhla ngokukhuthaza amalunga ebandla lakhe ukuthi achiyane lokulwisana. Kule polisa elibotshiweyo ngemva kokutshela abasekeli beZanu PF ukuthi ilizwe selibolile kanye lokuthi umongameli Mnangagwa uyehluleka ukulungisisa umnotho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Indodana kamuyi umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo uSibangilizwe usekhethwe ukuba ngumkhokheli webandla lezaphu. Unkomo unqobe umnumzana Strike Mkandla lomnumzana Bernard Magugu kukhetho olwenziwe kuCongress yaleli bandla koBulawayo namuhla. Kuke kwaba lokudonselana amanye amalunga ebandla ayisithupha aya emthethwandaba izolo ntambama esiyawucela ukuthi umise iCongress le ingenziwa ngoba ikhanya ingasoze iqhutshwe kuhle. Abantu laba bebemangalele ibandla kanye lomnumzana Nkomo. Kodwa amacele omabili asuke akhulumisana namuhla omamangala basebesusa loludaba emthethwandaba. Umbuzo omkhulu ngothi, njengoba umnumzana Sibangilizwe eseziphethe esidukwini uzakhokhela ibandla njengoyise na? Sixoxele lunga lezaphu umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Bekungalula sibili kukhetho lolu. Abantu bebengafuni ukuthi bephume ezikhundleni, abantu bebefuna ukufela ezikhundleni, bebesilwa mfoka Nkomo. Kodwa ke okuhle ukuthi amalunga eparty bezile ngobuningi lobanje ebesifakelwe ilimithi ngesizathu se-COVID. Besifisa ukuthi ngakuthiwa konke kwenzakale kuhle ngesikhathi sihle beza abantu babayi 4000 kuvenyu ngoba ilinani sijayele ukuba lalo nxa sisiba lama congress ezaphu. Hayi, unqobile ke umnumzana Nkomo uthole 793 votes. Unqoba nje Nkomo ekuseni lokhu sivele ekhothi kasilalanga ubusuku bonke mfowethu sigijima lapha lamagqwetha sizama ukulungisa amaphepha ukuthi siye aphi ekhothi ngoba kulamanye amalunga eparty akade sebesibophisile bebophisa iparty babophisa loSibangilizwe obamangalela iparty bamangalela loSibangilizwe. So befisa ukuthi ngakuthi uSibangilizwe kabe khona kumncintiswano lo ngoba bafuna kube yinto yabo uSibangilizwe angabe phakathi kwabo. Kodwa ke hayi, sinqobile emthethwandaba sanqoba la kuCongress. Ukhethi uMfokanyongolo, ukhethi uMfokamjumi usengupresident wezaphu. Siyamhalalisela kakhulu, siyamhalalisela njalo simethembisa ukuthi sizameseka ngazo zonke indlela.
Abadala bathi umfundisi akamzali umfundisi. Yebo, uyindodana kaMqabuko ubaba uSibangilizwe, kodwa singabona ekhokhela ngendlela ubaba uNkomo ayekhokhela ngayo izaphu yini. Sibone mhlawumbe lithola lezihlalo kukhetho oluzayo.
Sifuna ukuthi uVukankomo izaphu uSibangilizwe ayithuthukise iyefika ezingeni eliphezulu kulaleli obaba including uyise abalichiya ikulona abakwenzela izaphu. USibangilizwe kumele ukuthi izaphu le ayisuse lapha obaba abayichiya khona iyengele embusweni, obaba abayichiye ingekho embusweni. So kumele ukuthi ke uSibangilizwe ayithathe izaphu ayingenisa embusweni. Amandla uSibangilizwe lawo njalo ulethuba lokuthi engenza ngcono ukwedlula indlela obaba uNkomo abenza ngayo ngoba izikhathi kazifani, lemihla kayifani. Ubaba uNkomo wenze kuhle kakhulu ikakhulu ngendlela khona njengayizipha. Sithe sesifika ekhaya kupolitics lapha wahlangana lezigelekeqe zabantu inswela boya siyakwazi konke sonke okwenzakalayo. UNkomo waze wayengumuntu owayelihlonipho, ngumuntu owayengelabuqili, ngumuntu owayezimisele ukuthi asebenzele amaZimbabwe ebanika impilo ayebathembise yona. Kodwa-ke wasesiyahlangana-ke lamaqili lezigilikiqilezi esilazwe ekhaya ndawonye labantu bempuma amazwe entshonalanga abayibona abadala iiproblem zonke zonezi esibe lazo from 1982 kusiyafika ku-1987 kwabola-ke eZimbabwe kunjengalokhu okuyikhona namhlanje. So ibandla okumele ukuthi abantu bekhangelekile izaphu njalo uSibangilizwe uzimisele ukuthi izaphu uzayiphakamisa njalo sizimisele ukuthi sizamncedisa sizameseka wonke umuntu enze okumele akwenze izaphu yangena embusweni fukaNkomo. Uzabona ngo-2023 izaphu iza kuba lakho ukuthi ithole izihlalo. Iplani ekhona ukuthi come 2023 izaphu iyembusweni.
Umnumzana Mqondobanzi Magonya lilunga lezaphu. Kusenjalo inhlanganiso yezisebenzi iZCTU layo yenze iCongress yayo izolo yakhetha inkokheli entsha. Unkosikazi Florence Taruvinga nguye osekokela linhlanganiso ngemva kokunqoba umnumzana Peter Mutasa. Abasekeli bakhe ngumnumzana Valentine Chikosi lomnumzana Nicholas Mazarura. Umnumzana Douglas Chiradza nguye osengumphathi ngcebo kuthi umnumzana Rusendu Zimiri nguye osengumsekeli kanobhala jikelele. Umnumzana Jafet Moyo yena uqhubeka engunobhala jikelele. Umongameli Emmerson Mnangagwa ugqibe umhlangano weZANU-PF conference namuhla eBindura ngokukhuza amalunga ebandla lakhe esithi kumele achiyane lokulwisana. Umnangagwa wethule amazwi la ngemva kodlakela phakathi kwamalunga eZANU-PF kwezinye indawo ezigoqela kobulawayo lapho abanye ababikwa bakhiphelana khona izibhamu bebangayizikhundla. Umongameli Mnangagwa uthe njalo akulakuthandabuza ukuthi ibandla lakhe lizanqoba kukhetho oluzayo ngoba lilibandla elisebenzela uZulu. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Difa Dube.
Ukukhuza lokho kuyinto eqakathekile kakhulu ubaba uNkomo ukuthi inkokheli zonke ezamabandla elizweni leZimbabwe azibe kwazi ukuthi kulilungelo lakhe wonke umuntu oseZimbabwe ukuthi nxa engabe ekhetha into ayikhethayo akhethe lokho akufunayo. Kuqala ngaye yena umongameli umnumzana uMnangagwa ukuthi abe isibonelo ebantwini baseZimbabwe njalo abe isibonelo kwezinye inkokheli ukuthi udlame ayisonto elungileyo njalo udlame into embi kakhulu elizweni lakithi eUS ezingathi abantu baseZimbabwe saziwa njengodlame kodwa asaziwa ngezinto ezinhle esingazenza ngoba singakhohlwa ukuthi kathesi zonke izinto ezimbi ezabe zenzakala elizweni lakithi bakuNkomo ziyavela ziyevela nakwamanye amazwe ekuyabe kusenza ukuthi sibe ngabantu ababi kakhulu. Kuqakathekile kakhulu lokho akwenzileyo kodwa ngibona ingathi indlela abantu abaningi ngendlela asebangelwa ngayo indlela yokuthanda ukulwabelwela ezepolitiki kuzathatha isikhathi eside kakhulu ukuthi lokho sikubone kugwemeka noma kusiba ezingeni eliphansi.
Ukhona ukudonselana okukhulunywayo phakathi kukaMnangagwa lo msekeli wakhe uChiwenga. Kambe kungaba kuyinto ekhona yini kumbe abantu bayakhuluma nje?
Impawu ezikhona esizibonayo zitshengisela ukuthi khona kukhona okungazwisisani kahle khona ngoba esikhathini esedlulayo kwakukaningi khona ukuthi sasibabona ngaso sonke isikhathi bebonke esikhathini esiningi njalo noma nxa kukuthi bediscussa izinto eziningi kwakutshengisela ukuthi bayimbumba bayinto yinye kodwa-ke kathesi sesibona ingathi sekuvela kakhulu sekusiba nguye umphathi kuphela osenguye osevela osekuchiya abantu abaningi becabangela ukuthi mhlawumbe kungabe ukuthi kungabe kuliqiniso lokho njengezinye izinto esesizibona ezazingavamanga ukuthi sibone kakhulu abaya empini ngoba sazi ukuthi umnumzane uChiwenga kakhulu usekelwa ngabaya empini okufana lama-ovets okufana lamasoja manje-ke kulamalanga sinxa sesibona lama-ovets eze sibotshwa kanje ukuze kuyasolise ukuthi kanti sekuze kwafika leso stage kuwukuthi bekuhamba njani noma kulomthelela thize yiko sekusenza abantu abaningi babe lokusola ukuthi mhlawumbe kukhona ukulukasantungwane.
Umnumzana Tifa Dube uhlaziya ezombusazwe. Kule polisa elibotshiweyo lisetheswa icala lokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa ngemva kokutshela abasekeli bezanu-PF ukuthi ilizwe libolile lokuthi uMnangagwa uyehluleka ukuvuselela umnotho. Inhlanganiso yamagqwetha iZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi umsolwa ngumnumzana Maxwell Kubaba. Banengi asebebotshiwe abagoqela amapholisa besetheswa amacala okuthuka uMnangagwa. Ugatsha lwezempilakahle luthi akekho obulawe yi-COVID-19 izolo. Kodwa luthi kulaba ngamachumi pose amahlanu 46 abafunyanwe belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bedlula inkulungwane eziyisishiyangalombili 8264 kuthi abahlatshwe esibili bafika phose inkulungwane eziyisishiyagalolunye 8844. Kwezemaphandleni izakhamizi ezansi yamaNdebeleni zikhala ngokuthi izifuyo zazo sezithwele nzima ngokuswela amanzi okunatha ngoba amadamu amanengi esetshile. Zithi amadamu la kasagcini manzi okwesikhathi eside ngoba esegcwele ichebechebe. Kubika u-Albert Ncube.
Iningi lezakhamizi lithi izifuyo sezihamba imango emide ukuyanatha okudala ukuthi zitshontshwe kumbe zilahleke. Nangu umnumzana Zwelithini Gabula oyesteze kwana North.
Yingozi esesilayo ke kathesi ukuthi amadamu asegcibelekile asefuna ukuvuselelwa kwenzela ukuthi enelise ukuthi agcine amanzi. So kuyaswelakala ke inhlelo zokuthi amadamu lana avuselelwe njengalokhu phela imizi ingazake ithuthe ilandele ama new dam sites. Kodwa ke ama dam sites wona la khona yiwo kumele alungiswe abenelise ukuthi agcine amanzi.
Boma labo ekhezi lakho bakhala ngodubo olufanayo kuthi umnumzana Finish Ncube.
Damu elisala manzi angani asangcono ifila dam. Lawa amanye amadamu amabili ngibale kakhulu iNgoniwa ayisela manzi malutshwana kakhulu amanzi okungawukuthi amalanga nalawa nje kungaqeda iviki izulu lingananga izifuyo zizaqalisa ukubanjelwa laphana ngoba sokuludaka. Ngikhuluma akhona amadonka atholakala ebanjiwe laphana edakeni lolo.
Unkosikazi Matilda Dubo ohlala insiza uthi izifuyo zithwele nzima kungakho badinga usekelo lukahulumende ukuze kukhitshwe inhlabathi egcwele emadamu.
Amadamu asecitshile elakithi selicitshile sibi akusela amanzi. Besicela ukuthi njengesigaba uhulumende nje ngawuyasigubhela amadamu la asegcibelekile. Siyakunxusa uhulumende ukuthi kasincedise kunaleyo ikakhulu idamu lakithi ngapha emfelabuso elinye kuthiwa yimaputi.
Isakamuse mawana umnumzana Gabriel Moyo uthi isifuyo sezibanjwele madamu lapho zisiyanatha.
Nxa izulu lingabe lingananga, kuyaphela inyanga naleyo kuyabe sokukuba emadamu la, ngoba hhayi esifuyeni sokurongo silamanzi kasiselayo, akasekho sibili amanzi akusela. Ukudla bekusesekhona, manje ukudla lakhona nje utyani nxa bomile kuyabe futhi inkomo zidle zinathi.
Ngaphandle kwamadamu aseChile, izakhamizi emangweni yaseGungwe, Guyu lasemaTulungundu zilokhu zikhala ngamadamu adilizwa lizulu kumnyaka emihlanu edlulileyo alokho engakalungiswa. Izikotho ezikhona lazo zibikwa sesandelwa okudala ukuthi ziphelelwe ngamanzi kwezinye izikhathi. Isikhulumeli sogatsha lwamanzi olweZimbabwe National Water Authority Zinwa, unkosikazi Major Manyonga, kaphendulanga imibuzo esimthumele yona nesimo samadamu kulesi sabelo. Kusenjalo umbukiso lonyaka weMatabeleland South Agricultural Show ugalile izolo eGwanda emalutshwana amankampani abukisayo. Umgcini sihlalo walombukiso umnumzana Mkhulunyelwa Ngwenya uthi umkhuhlane weCOVID-19 uphazamise kakhulu amalungiselelo abo. Ngimele umsakazo weStudio 7 nisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siloke sikudaba lwezemaphandleni, izakhamizi zakombimba ePlumtree zona eziphakathi kokwakha isikolo sakumafa zithi lanxa sesidonsile usamude umango ngoba kukhona okusilelayo. Sixoxele sakhamuzi umnumzana Mokinqube.
Hayi isikolo sakomafa sesizamile sibili, sesizamile ngoba bese siqalisa manje sesiya ku roof level, sesiya ku roof level bese lokho sishota shota ama rinkosi azama ukuthi kona senza ama lenke lokho kuthiwa imkhoba, hayi sesiwafakile last week, so kusasa vele base beyikhuphula besiya ku-roof level. So ebuthini by Wednesday, Thursday, hayi base beqedile sesibili kufaka i-roof. Hayi khona siyazama noma nje sizintandane siyazama.
Uchone ngokuthi lizintandane.
Sikhanya sizintandane njengoba sisenza isikolo nje, kodwa isikolo singese ward 10 kubeke nje sobala. Isikolo ngese ward 10 esilo council lo headman. Yikho ke isimanga sethu uzwa ngithi sizintandane. Makukhulunywa kuya ku-two council ngumama, i-headman ngubaba, pho yikho sizintandane. Sisiqalile sibili isikolo, siproposa ababa khona from there sesiyakhiwa, ngeke ubabone besiba khona khona, yikho ngithi sizintandane. Lo siyaba simthuma kumbene siyele phambili, asila njengami ngingu-coordinator, yimi esendithethe ama-position alalana, sokufanele ngi-contact u-MP, ngi-contact i-council, ngi-contact u-inspector. Kati indlela iyona ngokwayo eqiniso umsebenzi ka-council obefanele asebenze, pho asimboni ikho nti kubeke sobala ukuthi sizintandane ngesikolo sise-ward 10 sidonsa nzima singazi ukuthi kwenzakalani. Kodwa ku-MP nguye umuntu osincedisayo kakhulu, kodwa ke ngizwe kuthiwa MP usebenza lo council, pho silobunzima sibili. Weli uNkulunkulu uzangenela, siphumelele isikolo. Hayi uncedo yilo silucelayo kakhulu, abalama donation bakithi bangangicontacta iphone zami 0774415886. Uyabe lafuna ukukuphostela kumbule truck asilajele chebe kumbe ulani doorframe aphostele, sile donor kodwa akakangeni kakhulu yona ikhona.
Kuyini elisilela ngakho?
Kathesi sekufanele sigebhe ama-toilet, le cottage. Sithwele nzima. Abadala bathwala amatshe esidakeni, is about I'm sure kubo 5 to 6 kilometers. Sithwala amatshe esidakeni siwaletha ngamakhanda, omama bethwala ngamakhanda.
Umnumzana Moki Ncube isakhamuzi sakombimba. uhlelo labesifazana namuhla selonkosikazi Perseverance Nyathi owenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Nangwe exoxa lo Praxis Jeremiah uwe Studio 7.
Ngiyabonga kakhulu. Sanibonani balaleli, inhlanganiso yethu igoqela amaward wonke akobulawayo angu 29. Njalo ngasikhona amaward senandele ukuthi kuma ward nalawo lawo kuna bomama abaphila kuma ward lawo. So njengoba nasihlangane lohlelo lwe olusolukhona umkhuhlane wobhubhane iCOVID 19, siyagqugquzela njalo ukuzakhamizi ikakhulu labo mama abayibo abaphethe izimo ezinjini ukuba analawo bafikeleke kumkhuhlane lowo khona.
Likwenza njani lokhu njengoba kade bekuma lockdown? Selizijayele na izindlela eze-social media, o-Zoom, lezinye indlela?
Siyazama ngazo zonke indlela ukuxhasa izakhamizi ukubana nazo zifinyelele kwi-information inale khona ye-COVID-19 ukubana labo bakhuseleka njani. Nakuma-radio stations sikhona, nakuma-social media sikhona, ama-handles ethu awe-booper konke kukhona.
Nasikhangeleke liyababona yini abesifazane ikakhulu labo abasakhulayo bephatheka kunhlelo lezi?
Abesifazane abasakhulayo bayaphatheka kakhulu, kodwa siyafisa ukubana inani ngabe liyakhuphuka ngobana sikhangelele ukuthi omama yibo kumele bagqugquzele abanye bazise abanye ukubana hayi bahlabele ijekiseni elikhona ukwenza ukuthi bavikeleke.
Uyababona inani labo belikhwabitha na ukuyahlatshwa ijekiseni leli?
Okwamanje inani leli selingathi liyehla, kodwa lokhu silwisa ukubana inani leli lingayehla. Lokhu silwisa ngamandla ngoba abantu abalalwazi kakhulu, njalo ulwazi abalufinyelelanga kakhulu ukubana baxwayise ukubana hayi i-COVID kumele kwenze so.
Nxa sikhangele kulinyanga ekamfumfu eka-October kade kukhuthazwa ukulimukisa abesifazane ngemvukuzane yebele, linake lolu daba liluphathe kanjani?
Siye sangena kumawadi sigqugquzela ukuthi omama labo bahambe bayehlolwa umkhuhlane lo, umkhuhlane omubi osoqeda omama. So ngakho-ke lokhu sigcizelela ukubana hhayi omama sisukumeni asiphakameni siyehlolwa.
Yikho-ke libabone omama besukuma na besiya ezindaweni ezehlukeneyo, kube kwaba lezinye izihlelo lapho omama kade behlolwa khona kungela mbadalo?
Ye, izindawo zikhona lapho omama bahlolwa khona, amakliniki kahulumende, amakliniki awe-council zikhona indawo, kodwa thina njengabomama omama baphakami ngendlela okufanele ngabe bayaphakama. So lokhu sizama ngendlela zonke ukuthi sinjani sibagqugquzele ukuthi basukume.
Njengenhlanganiso lilenhlelo na zokukhuthaza omama ukuthi bangene ezikhundleni zokukhokheli, inhlelo ezinjengokukhuthaza ukuthi abantu bahambe bayerejista ukuthi bavote kukhetho lika-2023?
Kobulawayo kumawadi wonke sinalo uhlelo lokuthi abantu bathwale bayisiwe efamona lapho kurejista khona. Sikuqalile-ke thina sakuqala inyanga ezimbili ezidlulileyo ukubana abantu basukume baye kurejista ukuvota ukwenza ukuthi bazikhethele abakhokheli babo bakusasa.
Ibabona umama besukuma na kulolu hlelo?
Omama bayasukuma, bayasukuma kakhulu sibili, ikakhulu kuprogramu kwehlelo le ye-voter registration, hayi bayaphakama.
Abasakhulayo-ke bangaba lakho ukuthi bayenze njengokwenzakalayo eZambia, ngoba eZambia kukhetho olusanda kwenziwa kuthiwa abasakhulayo yibo abaphakeme masinya bekhuthazana nezinkundleni ze-social media ukuthi babhalisele ukuvota, njalo bavota ngobuningi. Libona ngani lokhu kungenzakala na eZimbabwe?
Siyazama ngazo zonke indlela ukubana ontanga labo baphatheke kunhlelo zonke ezikhona zelizweni, ngoba ikusasa lelizwe lisezandleni zama-youth ontanga.
Hayi-ke sesilugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje Women's Forum. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Sibonge unkosazana Perseverance Nyathi ekade silaye uhlelo lamhlanje.
Siye kuhlelo liphuma lendaba.
Lingali lichona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami uChris Gande lamhlanje uhlelo lwethu sixoxa lo councilor Stanley Dorima umdede sihlaziya umumo wamanzi osumubi kakhulu kulumango
sina singakhangela this long stay off abayenzayo nenxa ye corona kathi sebebuyele ezindlini nokuthi akula manzi uhulumende wethu kazama ukuba serious lempilo lemfundo yabantwana khabasilalele thina esiku ground nxa sibatshela ukuthi into enjengaleyi njengamanzi iyafunakala bengasithathu ngathi siyadlala bengakhanyi ngelithina esearch angikwazi ukuthi ngakhuluma ngisithini khabakhangele abantu abasebenzelayo bayasebenzela abantu be-Republic of Zimbabwe so uhulumende ngicela mayuyu ngicela ukuthi ekhangele indawo leyethu ayidethe khathesi abapho ngokuhamba abantu zonke indawo khathesi amatishara abhizi kuyodinga amanzi isikhathi sokumaka bazasithatha sikhathi bani awula into eyirayithi kona ngikhuluma so amanesi khathesi laye bayalungiselela ukuchiya abanye abalutshwane ekliniki abanye behambe kuyodinga amanzi shuwa kungaba kungumpila wokurayithi khonoko sesikulumile sicelele isizwe lathi thina lapha edethe
manje i-council kukhona yini ekwenzayo ukuthi lilungisise lolu daba
i-council akula lutho eliyenzayo mayelana ngamanzi amanzi akhangelwe lezinwa izinwa yilo mlando wamanzi i-council yacina kudala ngama-early 90s izinwa yasesi-take over so hayi i-council isecelen but i-council layo okwakathesi izama ukubona ukuthi nxa ingakhulumisana lezinye iy'nhlelo ezibizwa lesingisi ukuthi ama-non-governmental organization bayazama ukumeka sure ukuthi bengakhulumisana labantu labo at least kube lezibholane because edeta akula zibholane veli ngisho esiyi-one akula lutho akula anything akula life nxa kungela manzi i-council iyazama ukwenza lokhu ekwenzayo ukudinga ukuthi bengathola izimali engafaka ama-bowls but abantu balo mlando kakhulu ngayiko bona bezinwa i-council anti njengabantu bageze izandla yes izazama ukusithulisa nje ithi sizazama ukubona ukuthi sizayenza lokhu lalokhu but angiboni kule into engaphumelela masinya ivele e-councilini zinwa lezi esaba kumele ukuthi bekhulumisane bezwanane because isikhathi esiningi idethe iyaswela amanzi nxa kungela amagezi so lapho kuphonjwa khona amanzi kumele ukuthi izesa inanzele ukuthi ayimelanga yenze njani icishe amagezi because amanzi yimpilo yabantu amanzi yimfundo yabantwana amanzi yimpila kahle yomuntu wonke sesilabantu abakhulileyo abangakwanisi even ukuphuma phansi besiyozikhela amanzi nxa uzathi kumele ukuthi behambe imango emikhulu lapho kule nyamazana khona edethe shuwa kuya kungasamanga kuhle so izesa kumele ukuthi umkhuba wabo lo wokucisha amagezi lapho kuphonjwa khona amanzi abantu abaningi imi akumele ukuthi bekhulumisane izinwa lezesa isesicelo sami esinye ukuthi nxa bengalungisa lokhu abaceda ukukulungisa singasoze sibe le problem yokuthi akula manzi ngenxa yokuthi akula magezi
manje khona ezibhedlela kunjani
sibe la maternity case izolo and uyazi ukuthi nxa kuyenzakala izinto zamaternity kulokuphambanisika kwempahla esithi ngesingizi ilineni le inkuluma so kungcolile amanesi ayehluleka ukuthi ingahamba njani ungakhangela ukuthi kuyatshisa njani kuyatshisa lezi nsuku so nxa kuyenzakala isimo esinjalo kuyahambeka njani lapho endaweni lapho kulashwa khona abantu indlu yangona lapho umuntu uyabe ebelethele khona shuwa kuyasebenze kanjani amanzi ayafunakala endaweni yethu ayikliniki kumbe isikolo anyway amanzi ayafunakala hayi abazama ukusiba serious lathi dara sadweka kuze kube nini bakwena
lo ke bekungu-councilor Stanley Dorima owedede ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami ngu-Chris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilale
siyabonga Chrisa siziphethe ngebezihamba phambili Indodana kaMnumzana Joshua Mqabuko Nkomo uSibangilizwe usekhethwe ukuba ngumkhokheli webandla lesaphu. Umongameli Mnangagwa ugqibe umhlangano weZANU-PF conference namuhla ngokukhuza amalunga ebandla lakhe esithi kumele achiyane lokulwisana. Kule polisa elibotshiweyo ngemva kokutshela abasekeli beZANU-PF ukuthi ilizwe libolile ngoba uMnangagwa esehluleka ukulungisisa umnotho. Kwanele olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.